Ngomnyaka ka 2019 ngolesiphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane kwele Botswana, umbiko okhitshwe luhlangothi olubona ezomvikela kwele Botswana utshengisa ukuthi inani liselehle kwamagama kwasala abalitshumi laficamunwe mune i-19 kuphela. Umabhalani wohlangothi lolu unkosikazi Buthali Makhekhenene uthe le Botswana selibuyisele emuva iziphepheli eziningi ikakhulu ezivela eNamibia leZimbabwe.
For now we have 710 refugees.
Okwakhathesi sesiselele iziphepheli ezingamakhulu ayisikhombisa lechumi 710 enkambeni yedugwi kugoqela abeZimbabwe abalichumi lasificamunwemunye 19.
Zimbabweans bali 19.
Ihlekana lesiphepheli esele kwele Botswana zikhala ukuthi impilo yesiphepheli kayilula. Umthetho kawuvumeli ukuthi isiphepheli sisebenze, kumele ziphile ngokuphiwa ukudla nguhulumende kanye lenhlanganiso ebona isiphepheli emhlabeni wonke jikelele e-United Nations High Commission on Refugees. Omunye wesiphepheli ongafisanga ukuvezwa igama uthi akulula ukuba isiphepheli ngoba okuningi kubuyela emuva empilweni.
Hey, impilo yerefugee nzima. You find out that you have to live from hand to mouth, you can't budget anything. Asivunyelwe ukusebenza, hayi impilo yakho na inzima. You have to live on handouts. Ukudla, imagine indoda ekuleyo engangami uholisa ukudla, impilo yakho na baba is not good at all. Yikuthi nje isimo sekhaya simanga kuhle. Nxa ukuthi isimo sekhaya sime kuhle sibili, ngabe umuntu uyabuyela ekhaya sibili.
Uqhubeke esithi lamaphepha abo ukuba isiphepheli athatha isikhathi ukuphuma, kodwa uthi okuhle indlela abaphathwa ngayo ekutholeni ezempilakahle.
Amaphepha akhona lawo futhi athatha isikhathi ukuphuma. Anikwa amaphepha but you are not going to use them anything because you are not allowed to work. That's the problem. It's only beneficiary for your hospital. But in terms of health care we are provided for, akula problem. But the problem yona le kuphela ukuthi you will survive on handouts and you are not allowed to work.
Iningi lesiphepheli esele edubi zabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 lapho okwaba lodlakela olumangalisayo. Abanye babekubutho ngakho bayesaba ukuthi bangaphindela ekhaya bazavalela entulongweni. Kusenjalo ele Botswana lithi limangaliswa linani eliphezulu lesiphepheli esuka emazweni akhatshana afana le-Democratic Republic of Congo, Somalia kanye le-Ethiopia. Unkosikazi Makhekhenene utshele idale lephalamende kuyona le viki ukuthi abazazi izathu zokuthi abadinga bophepheli beqe amanye amazwe baze bezewela kwele Botswana. Kumbiko wokunanza ilanga lesiphepheli namhla, inhlanganiso ye-UNHCR ithi nani labantu ababalekela emazweni abo lisiyadinga bophepheli kwamanye amazwe liqonge ngokune ekhulwini i-4%. Ngomnyaka ka-2020 lisiyafika isigidi ezingamachuma esificaminwembili lambili i-82 million. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.